Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 mhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlolwe batholakala belegcikwane le coronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391.
Kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasotsha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo ukuthi ubengakabani, ngawe party, ngawe members.
Umkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ulandula ukuba kukhona abakade bekuqoxa kobulawayo izolo okwenze abezomvikela bahatanise izakhamizi zalelo dolofo.
Obaba, ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sisiyaphandaphanda laphana ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Abesifazane abadabuka eZimbabwe abaseSouth Africa bathi sebephilela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391. Leli nani ligoqela abantu abangamachumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo esesibulele abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezichiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukuba le gcikwane le coronavirus loba hathi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amachumi ayisithupha 59,794. Emhlabeni jikelele abalegcikwane le coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,297,055. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane i-446,872. Abasinde kulomkhuhlane bayizigidi ezedlula ezine i-4,374,332 kubika abenhlanganiso e-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe ligcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 259,036. Labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,999 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 118,472 kutsho abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuvinjwa kukaZulu ukungangeni edolobheni lakobulawayo izolo sokudale imibuzo eminingi ukuthi bekusenzelwani. UZulu obehamba ngezimota kumbe ngenyawo bephendukiswa emakhaya. Lanqabe kulembiko yokuthi bakhona abachayiweyo ngamasotsha, iStudio 7 ayenelisanga ukuthola lobu bufakazi. Lize latshona izolo abantu lokhu bevinjwa ukungena edolobheni. Lamhlanje kubikwa isimo sifana edolobheni leKhwekhwe. Kobulawayo abanye bathi kungaba kubangelwe imbiko ethi kulaba sakhulayo kade befuna ukutshengisela bekhonona ngokoma kwempilo. Kodwa iStudio 7 ayenelisanga njalo ukuthola lobu bufakazi lokuthi ngubani obevele eqoqa ukutshengisela lokhu. Abanye ngabathi mhlawumbe kukhona ukuchaya amanzi njengoba ibutho like lathi kulembiko yokuthi bakhona abafuna ukuqoqa umgenqulambuso kumbe ikhu. Abanye njalo ngabakade besithi mhlawumbe ibandla leMDCT lifuna ukuthatha amahofisi ebandla leMDC Alliance kobulawayo njengalokhu okwenzakala eHarare. Umkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ulandule ukuthi kukhona ibandla lakhe ebelikuqoqa kobulawayo. UMakhuphe utshele iStudio 7 ukuthi yena ubevele engekho la kobulawayo eseHarare.
Ngizwile njalo ukuthi kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasotsha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu awe Harvest House. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Akula into enjalo. Abafana bazingenele kuhle lathi saba lomhlangano wethu omhle unye okumangalisayo emahofisini, ngokuthi amahofisi ngawephathi. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo okuthi mbengakabani, ngawephathi, ngawama-members. So akula socha, akula police elisincedisileyo sizihambele sodwa. Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa kobulawayo, lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakobulawayo. Bakithi zihlobo zami Mahlabe Zulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela. Thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT, sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle, ezilamadokotela lemithi, lezikole abantwana bafunde, babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokho njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani, njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo elizayenzela khona, njalo ama-data khona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama-deputies ku-standing committee ngokuthi ngile mvumo ukuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu ye-MDCT iyathi ukuthi upresident uya-appoint ama-deputies. Okuqala udeputy engim-appointileyo ngu-Gift Chimanikire osengu-deputy organizing secretary, kube sekubuya ubaba uchief Ndlovu osengu-deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tsangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lomhlangano omuhle, iyouth ibikhona, iwomen ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi simaphasaphasa silungiselela, sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje khathesi babhizi bayenza khona lokhu. And ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
Lo ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lamasotsha lamapholisa yehlule. Le
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Lokhu bekhala abantu elokithini leluveve kobulawayo abathi ikhansili yehluleka ukuncedisa abafelwe izihlobo njalo lokubanika imithi yokuhlambulula amanzi aphuma empompini zabo. Abanye sebesebenzisa ijik ukwenzela ukuhlambulula amanzi. Bathi kunzima lokungcwaba ababulewe yisifo sohudo ngenxa yokuswelakala kwemali. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Abiba Phiri lo nkosikazi Current Sibanda. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zedolobho lakobulawayo ebezingadobhi omakhalekhukhwini.
Hayi amanzi sibili liqiniso amanzi over 2 weeks athesa amanzi ekhona but amanzi angikhona abuye engcolile.
Liyawanatha kumbaliwanathi?
Akathesi sesenza okokubhoyila. Ukuthi sikwansi kuwanatha sisenza sayadinga la majiki ukuthi sifake phakathi yabhoyila bese sifaka le jiki phakathi ukuthi sikwanise ukuthi lathi kungasiphindi futhi okwasenzayo.
Manje ijiki ayisezililimaza eziswini lapho.
Ah, ukuthi uyakuzama ukuthi ungxeke ungaba ngcono sifaka mbijana ngoba uyakusesesaka ukuthi kuzaphinda futhi njona amanzi angikhona awusatrust phela ukuthi konkona sokurayithi njengoba sekufanga ukuthi mbe asetreatiwe yini kumbe sokunjani asazi.
Yes, what is Abakula Vanjan?
Abakula, Kuloko was Kumemete, as you have a little or Izo, Baba in his great space. Nanam Talaba, Kulokus, and Kulo, who sees the Ophelong, Tanaga, Gassi's watch. Ukuthi lizizwele kuye ukuthi uhamba njani lapha esibhedlela befika umntwana lapha azafike esikhathini sokuthi edlule ngendaba yena le yamanzi.
Ulaye khonapho umama?
Ye, ukhona.
Igama lakhe kuthiwa mbani?
Karen Sibanda.
Karen Sibanda.
Ye.
Ye, wathi ngikhulume laye?
Yebo, ukhulumani baba.
Ye, umama Karen Sibanda, linjani mama?
Linjani ndanga?
Hayi siyaphila. Sizo kutwa ni kupupe umuntu kaya, akutele nga loku kama nja?
Uyo, akinda vale ya titale ya tala nga manza, amtala 17. Amazla haku ya vile sinyodele, la ositi mawa nata vilufu zisisi zitwati, mtu wa uja da skichi maizisu. So, uya kutawonti yute epangi sa ukupiela, njombi sisu zeke siku ya siku. Balinja mkone ya suya itine si over juu uti lawa usubonti lapa akusela planning, haku ya kumila mali enjini. Ukwazi ukuthi isibhedlela ziyakhosta imithi yangifuna ngozithengelayo. So wethu call someone okathani ukuthi azame ukusiphathisa ngani ngemali yokuthi abantwana bezibhedlela ngoba sebeyi forward sibilele phansi, including ukwabo abantwana kadilele la phansi. So lona ngesikhathi ethumela imali sigijimisele umntwana ku 24 hour, basivela ku 24 hour umntwana lona wangani hayi ukudla. But to lose i-appetite, to lose i-weight. Is this thing if ever suspects one of my symptoms are funny fan who tell us I understand some when I see me in China? Long man is necessary for two to simply sell a space in a straight and pillow. Unfortunately, that's a point some which are figuring out in pillow as I would leave. Then, love by two, you have a sales page here. Love.
So, I think Mars who can and a conapo would to Bolo look at a mazahang and an abantu a conapo a love.
Anjo ukukhathameza so lokuthona ngisithi ngiyexplain ayindlela endabuke ngakhona ngoba nxa kade kungabantu abalesiphatho abale K bekufanele nxa umuntu uqala ukumtshela ngendaba yamanzi kungabe izinto endulo zokuqhawulisana zokuzisana ubuhlungu ngoba amanzi lathi eqala ukubuya vele bahamba bayakhuluma esithi kansila abantu e-housing office bekhuluma ngawo ukuthi awukho right kodwa sathelwa ngezikweleti zamanzi ukuthi lonke lapha libuya lizokhuluma ngamanzi lezikweleti. But unfortunately, right now, I want to be a square. Do they have to pay ngama souls abo yini ukuthi sofanele sife ngendaba zesikwelede samanzi? Into eyizwisa ubuhlungu ngoba abantu baya.
Lezo izakhamizi zeluveve ezixoxe loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulendini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kamizi zeGwanda ziveze imbono ethiyeneyo ngodaba lokuguqulwa kwesekelo sombuso okudinga ukwenziwa nguhulumende webandla lezano PF olo Constitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kuphume emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu okuqutshelwe edolobheni leGwanda izolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Izakhamizi ezingene umhlangano wanamhla ngamaqembu ukuze kwenqatshelwe ukumemetha kwegciwane le-coronavirus bezingavumelani lenguquko edinga ukwenziwa kusisekelo sombuso elizwe, ezinye zisithi kuqondile ukuthenziwe kodwa ezinye zisala. Abangafuni lenguquko abathi lokhu kuzadala ukuthi umongameli elizwe abe la mandla amaningi kakhulu. Umnumzana Dingilizwe Malinga Ndlovu uthi akudingakali ukuthi isisekelo sombuso esikhona siguqulwe.
Ngoba it seems it wants to suit one person than amazimbabweans wonke. Let's put people first, not politicians first.
Okusekelwe ngunkosikazi Imelda Mgambe uthi uhulumende kusamele aqala alandele umthetho khona athi ukuthi agijimele ukuguqula izinto.
Sayenza ama-elections lifetime. Ya bafakwa abantu ku-PC. But lakathesi abazange babe spawned in.
Kodwa abanye abafana lo mnumzana Rito Mpofu bathi kuqondile ukuthi kuguqule isisekelo sombuso lesi ngoba kukhona okungaqondanga.
Nani ngu-president asozinyekhethelwa nguye ukuthi uvice wakho nguye. No, kufanele ngithi uvice wami nangu engimdingayo, omuntu ozasekela nangu ukuze mbone ukuthi ngisebenza njani to govern this country. Asoze mfo ngukuthathelwa umthethelwa kuye kuthiwa nangu umuntu ubusa layo. No, I can't.
Umnumzana Nkosikhona Dube ngumfundisi uthi loba besamukela ukunanzelelwa kwabatsha labomama kule nguquko so isikhathi sokuthi labo bangene kwezombusazwe.
But ama-churchi sizaze sikukhangele nini ukuthi kanti kuzangena nini abafundisi ephalamenti? Siyabafuna ephalamenti, singabarizi kuphela sokunemfa.
Abanye abafana lo mnumzana Ndaniso Mpande bakhale ngokuncindezelwa ukuza kulomhlangano kulandelwa ukuvalwa kwemigwaqo engena edolobheni ngabebutho lamapholisa.
Abanye bahambe besemabhuthini, abanye bavuke ekuseni, abanye bafohlile, abanye bayenzeni ukuthi bezozofika khona. Asikwazi ukuthi kubangelwe yini khona okuyinto yama-roadblock le.
Umgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngokubunjwa kwemthetho omnumzana Meshack Mataranika uthi imbono kaZulu le izasetshenziswa ukuphumeni lesinqumo esiqondileyo ngalolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ukunceda kumpi yokulwisana legcikwane le-COVID-19 ekhaya. Kodwa likhumbule zihlobo alisozelene lize ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Ibrahim Boubacar Keita weMali uthi usezaqalisa inkulumo zokuvumba uhulumende womanyano kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu esigodlweni eBamako besithi bachiye umsebenzi. Ukhetho lokudinga umongameli eUganda luzaqhutshwa phakathi kukazibandlela loNhlolanja ngomnyaka ozayo, njalo ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe soluvimbe imihlangano yokukhankasa lusithi abantu kufanele besebenzise imisakazo ukwenza lokhu.
uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezalane zeZimbabwe esala phandle kwelizwe esixoxalo nkosazana Lindiwe Moyo oyevakajele kwele South Africa kungakaqali ukuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi, eSouth Africa kusukuthi nzike ngomathi izovisitha njeni wathi kwaqalile lockdown.
Manje ukhangelele ukuthi uyaphenduka nini? Ingaphele lockdown kumbe uzayacela njengalokho kwenziwa ngabanye ukuthi bacele bahanjiswe ekhaya?
Mina ngalesi sikhathi njengoba ngikhuluma ngisonze Rustic Bag, so erasting back angiboni umuntu wangifana nokuthi manitshelani ngayenza njani.
Manje ekhaya awuthiyanga abantwana?
Ekhaya ngilaba abantwana sibilingi, abantwana bangu-5.
Hey, manje baphila njani ngalesi sikhathi umama engekho?
Ah, kunzima PM, kunzima, kunzima.
Manje khona ngapho sikhuluma nje uphila njani njengoba sizwa kuthiwa abavela eZimbabwe abaphiwa uncedo lokudla njengezizalwane zakhona ngapha.
Lapha kunzima sengisiya ngokuthi abantu ohlala nabo ngabantu abaphila njani. Nala esindaweni engihlala kuyo ngihlala hayi ngabantu mpela, ngoba uyakhona ukuthi kwabanye ungakhona ukucela ethis job wakhe uyenze kwambe bambele khona bekukhulela ama-R100 and then bese siya ekubhadaleni rent, hayi abahluphi.
Ngombono wakho ubona ungani uzaphenduka yini khona ngapho uzodinga umsebenzi lanxa i-COVID-19 isipheli?
Hayi, umbono wami awusho ukuthi ngingajika kwele South Africa, ngoba ubaba upresident wangikhona ulobandlululo khona manje amaZimbabweni agcwele ancedisa kodwa akabasizi ngalutho. Abakhe abantwana uyabasiza ngokudla ngemali, thina asikanto esisizwa ngayo kodwa lathi sincedisa kokunye.
Kodwa nxa uqathanisa impilo yakhona ngapho leyekhaya ubona engcono engeyiphi?
Le ingcono ikakhulu ngapha endaweni engiyo e-Rustic Bag, ngoba i-Rustic Bag yikho ngisisho ukuthi uyabuhleli labantu, uyabe ungahlalanga njengase-South Africa. Ngapha kungani ukuthi aya impilo mpela e-right ukuthi avuma ungathini ithuthile wazozihlalela khona, ngoba impilo yasekhaya hayi.
Liyenzani ukuzivikela ku-COVID-19 le eyabuyayo? Liyagqoka amamaski njalo lingahlangani labanye nakhona ngapho e-Rustic Bag?
Yeye, amamaski siyagqoka ikakhulu uma siphuma sisiya emashopu eziphaza. Lapho e-Rustic Bag kunganaka abantu bangikhona bahlala nje kungamadwalada bezivalele ezimzini zabo, sobandula abantu noma kungakafiki i-COVID-19 asobona abantu abaphithizelayo kumbe ngaphandle kumbe kwabaphuzayo, kodwa iningi la ngikhona abantu basezindlini zabo bazihlalela baphumeli phansi.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzaphenduka nini ekhaya, ukuthi lokhu kuyadlula nini?
Hayi, lokhu angeke ngitsho ngakhuluma amanga sibili ukuthi ngathi ukuthi kuyadlula nini, ngoba into ekhona i-border kumele singabona ngebhodi, ukuvula kwebhodi yikho zabe sibona khona ukuthi ibhodi uma ingavula siwazi ukuthi ungaplana njani. So at least ibhodi uma ilokhu isavaliwe sokunzima.
Zona izizalwane zeZimbabwe ziningi yini khona ngapho e-Rustic Bag?
Anjengangapho e-Rustic Bag kuyasungoka kugcwele amashona too much. Abantu abathini esikhulumayo hayi siyabalwa, but iningi la ngifana ngamashona, amashona wonke all the rest ala e-Rustic Bag.
Lo ngunkosazana Lindiwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esavalelwa kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Rustic Bag kwele-South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele-South Africa bathi sebedlela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Selokhu kuvalelwe abantu abaningi ukuphuma ezindlini kusukela ekuqaleni kwayona le inyanga. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eSejohannesburg kwele-South Africa.
Kusehlakalo esanda kwenzeka owesifazane leminyaka ephose ifike amachumi amathathu 29 ukwaziwe isidumbu sakhe sadojwa egangeni elokishini leSoweto eJohannesburg. Lokhu kwenzeke ngemva kwelanga elilodwa kungcwatshwe unkosazana Sekofatso Phule. UPhule okwase kusele inyanga eyodwa ukuthi abelethe, isidumbu sakhe sitholakele sigwaziwe silenga esihlahleni elokishini leRoodepoort eJohannesburg. EPitoli isidumbu sowesifazane leminyaka ephezulu kwamachumi amane 42 sitholakale singaselazo ezinye izitho. Kanti wesifazane omunye eCape Town uqunyaqunywe izitho zakhe zomzimba zagqitshwa esikhwameni. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sibonkosini Ndlovu uthi njengabomama sebephelelwe ngamacebo ngoba ezindlini bayabulawa kati laphandle lakho bayabulawa.
Sisuka sibulawa ngabantu esibathembayo, esibathandayo, esibasondezileyo empilweni zethu. Kubuhlungu njalo kuyahlasimulisa umzimba, ngoba awazi ukuthi kusasa wena uzovuka uphila yini. Asazi nokuthi sibulawelwani, ngoba izinkinga ezikhona izinkinga zomhlaba. Nza asilawo amandla okuzilwela, ngoba singabomama. Kungenza ngizizwe ngingaphephanga ngitsho.
Nkosazana Cynthia Dube, inhlanganiso yemthwakazi Charity Organization, uthi ukuvulwa kotshwala ngemva kokuvalwa okwenyanga ezimbili lakho kungathi kube yimbangela enkulu yokubulawa kwabesifazane.
Omama abaningi bayahlukunyezwa, abanye bahlukunyezwa ezindlini, abanye nje ngaphandle. Omama abaningi babulewe, okungenza lami ngicine ngingasazazi ukubana ngiphephile yini. Obaba ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ukubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphanda-phanda laphana, ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Esinye isizalwane seZimbabwe, unkosazana Blessings Love, osebenza kule South Africa, ukuthaza umama ukuthi basukume bazivikele njengoba kukhanya umphakathi lamapholisa sebehlulekile.
Asizameni bomama ukubambana, sizame ukuvikelana, ngoba akusekho ongasivikela. Ungeke wazi ukubana umuntu oyindoda oseceleni kwakho ukucabangelani. Funa kusasa nguwe okumele uvuke ufile. Hlala ule number zamapholisa eduzane. Try by all means ukubana utshele umuntu oseceleni kwakho ukuthi lapha sekusenzakala lokhu, kwenzela ukuthi uthole ukuvikeleleka.
Lezehlakalo sezijiye umongameli Cyril Ramaphosa ezonde eganono wabo.
This is a totally unacceptable.
Lezi yizenzo zokuthiwa okuzafanele ziphele nya njengamanje.
In the fight against gender-based violence.
Kodwa abalwela amalungelo abesifazane bathi kulabo abavele sebelahlekelwe ezimpilo zabo, lamazwi awasasizi lutho. Melestudio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngingu Benedictine Nhlapo.
Kwezemidlalo, iqhubekela phambili namhlanje ntambama imidlalo yenguqu elizweni laseNgilandi ngemva kokumiswa okwensuku ezilikhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngugcweleyo ekwabulawayo.
Umfundisi uJet Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwa sebegugile abasendaweni yehabani esigodini, njalo uthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo lesi sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu ihabane football club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali, kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana.
Abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFranklin Sibanda, uSneyiwe Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi futhi Thusi, uQuintani, uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyaka nye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy, okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane le-corona, iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli ze-Central Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu le-Dangery, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.